Kuyatshengisa ukuthi isadiki vele kayimeli uZulu imela ubungane obokuthi khona omnanga kangabangani babo isadiki njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili futhi ingalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu emathebele ayizange vele yaba inhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu ngoba ngabe kuthi imela abantu abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheli bayekele asale eyedwa mnanga kodwa bamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalali
ukuthi vele ayisela into eyimelayo vele isadiki yona leyo kutsho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhle izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale iyisekele. So akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini.